Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 21 kuNhlangula 2018 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
social media sulabuthi yakhona ukukhuluma and everything, criticize and everything, but ikhonkani ukuthi uphele uyakhona ukukhuluma, but on the reality imali ayisatholakali, some more percentages have been higher, some more abantu imisebenzi still can't get work, some more, so everything is still as it is or even worse than as it was.
Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yemagamba network luveza ukuba abantu abanengi kabasawujabuleli umbuso weZANU-PF, njalo bathi umumo womnotho uzaqhubeka usonakala.
Masingaphelele ekukhuthazeni lathi ukuze singezelele naleyi namba. Ngiyakhuthaza mina ukuthi lama-leaders bonaba abakhona kuma-civic society, kwama-leaders bona basethe babona ukuqakatheka ukuthi bomama kabangene, labo kabasukume phela bangene, ngoba singabe lokhu sikhuza thina singaphandle, siyahlupha khona lokho.
Abesifazana bamabandla achiyeneyo abazancintisa kukhetho bakhuthaza abanye babo ukuthi babavotele. Umthetho ndaba kamantshi kobulawayo namhla ulaye amapholisa ukuthi abophe umgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Abednego Bebe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yemagamba network luveza ukuba abantu abanengi kabawujabuleli umbuso weZANU-PF, njalo bathi umumo womnotho uzaqhubeka usonakala phansi kombuso waleli bandla. Kubika uGibson Bebe eseHarare.
Lolu cwangiso lwethule namhlanje eHarare ngabemagamba network phansi kohlelo lokucubungula olwe Citizens Manifesto le Orange Door Research ephiwe igama lokuthi Citizens Voice Index ngabantu makhaza beveza ukungasuthiseki ngesimo somnotho elizweni. Inhlanganiso lezi bezidinga ukuthola ukuthi abantu bawubona njani umumo okhona elizweni. Abantu beZimbabwe bathi kukhanya kumnyama emuva laphambili ngoba umnotho ungamanga kuhle, inkohlakalo isingumkhuhlane phakathi kwenkokheli yezombusazwe lokungaphathwa kuhle kwamadolobho. Ucwangiso lolu olusebenzise umakhalekhukhwini ukuthola limpumela iveze ukuthi inengi labaphathekileyo ngabatsha bekhala ngendlela umumo womnotho obaphethe ngayo, lobanje besithi umumo wezombusazwe usungconywana. Kutholakale njalo ukuthi abanengi abasemhlubulweni weMandebeleni yibo abalesilinganiso esikhulu sabangasuthiseki kakhulu ngendlela umumo womnotho ophethwe ngawo libandla leZANU-PF. Umnumzana Khuzana Izinabashe obesembuthaneni lo uthi umnotho welizwe awukaguquki, laloba nje abantu beZimbabwe besinelisa ukukhuluma abakufunayo ikakhulu ebulenjini be-intanethi.
Ngiyabona into yokhona, ukuthi there's nothing that's pretty much has changed other than ukuthi ku-social media sulabo ukuthi uyakhona ukukhuluma and everything and criticize and everything, but ikhonkani ukuthi uphele uyakhona ukukhuluma, but on the reality imali ayisatholakali, some more percentages have been higher, some more abantu imisebenzi still can't get work, some more, so everything is still as it is or even worse than as it was.
Omunye obesembuthaneni lo umnumzana Ashti Funye, yena-ke uthi vele kaluka mehlulo phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lowayengumongameli uRobert Mugabe.
Lokhu kusho ukuthi abantu abaningi they are now interested and they are now conscious ukuthi beyenze ama-decisions othi lizwe lebe lihambe phambili, ngoba siyabona ukuthi eminyakeni edlulileyo bekungela that change, and abantu now they are motivated. Why? Because babona ukuthi no kuyinto esesikwanisa ukuyenza, and mostly kungama-youth, because ama-youth alamsebenzi, and ama-youth yiwo afuna ukuthi ilizwe litshintshe. So lokhu kusho ukuthi Zimbabwe is ready for change, and Zimbabwe not only open for business okhunywa mnanga. And ngangakokhuluma kwesinye isikhathi ukuthi into eyenziwa ngumnangagwa sikhala even from his 100 days, into ayenzayo yokubala i-100 days, akula nto ayenzayo. And up to now wakhuluma wathi uzabopha bonke ama-criminals asarawunde umgabe, but up to now akula criminal obotshiwe.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Leopold Mnende uvumelane nempumelelo yalolu cwangiso esithi kuqakathekile ukuthi eleZimbabwe lifuna imisebenzi enje eveza sobala izifiso zabantu.
Welcome ama-researcher nje, so ngoba yiwo angasitshela ukuthi uZulu ucabangani, yiwo angasitshela ukuthi abantu bona bafunani njalo bakhala ngani.
Imagamba Network yazise ukuthi ucwangiso lolu luzaqhubeka lusenziwa ukuze ilizwe leZimbabwe lazi imicabango lemibono yabantu makhaza. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Abesifazana bamabandla ezombusazwe ehlukeneyo sebekhuthaze abanye babo ukuthi babavotele kukhetho oluzayo. Kubika uMavis Gama.
Abesifazane laba bathi bona bazwisisa ngcono inkinga ababhekane lazo, ngakho ke balakho ukuthola indlela zokuzilungisisa, okuyinto abathi kayizwisiswa yinkokheli yesilisa ngoba ingazake idibane lazo. Omunye wabesifazane laba kungunkosikazi Rejoice Nomalanga Ngulube, omunye oncintisa ukuba amele iGoromonzi South ephansi kwebandla le-United Democracy Movement UDM elikhokhelwa ngunkosikazi Violet Mariacha.
Abantu beGoromonzi South bathembisa okokuqala, sifuna isikolo sikahulumende, simele sibe leklinika kwenzela even omama abafuna ukubeletha bangabe behlupheka ukuthi bagade imijomo besiye etafara kumbe emabhuku. Then sifuna ukulungisisa ama-roads ethu akalunganga kulezinye indawo lapho imijomo engafiki khona, icine endleleni, then abantu baqedhe ngokunjani ngokuhamba ngenyawo. Amagetsi sibilakula, amanzi sibilakula. Then into i-issue ama-stands ethu abhala ukuthi provisional stands. Sifuna ukuthi ama-stands ethu sikhulumelana le council ama-stand abantu abe ngama-stand sibile ukuthi siyi-stand yakho, ayikhona lokho esithiwa yi-provisional stand. Siyakwala lokho, sifuna ukuthi sibe lama-stand ethu yabantu be-Goromonzi South.
Bakhuthaza njalo abesifazane abakunhlanganiso ezisebenzisana loZulu ukuba bangene labo kwezombusazwe basize ekulungisiseni isimo elizweni, hathi kuphelela ekukhulumeni ukuthi balutshwana abesifazane abazimisele ukungena kwezombusazwe. Unkosazana Abigail Mupambi womkhankaso we-hashtag this constitution wokufundisa uZulu ukuba azwisise okumunyethwe yisisekelo sombuso uthi ubone kufanele angene kulolu khetho ancintise laye kolwama-senators engena nge-proportional representation engaphansi kwe-MDC alliance.
Kono kena kunzima kuyasihlukumeza. Yikho ngithe mina from i-human rights defending perspective bese sakhuthaza sime sicine khonapha. But that is the sikubona ukuthi hayi bakithi masingaphelele ekukhuthazeni lathi ukuze singezelele nale number. Ngiyakhuthaza mina ukuthi lama leaders bonaba abakhona kuma civic society, bama leaders bonaba sethe babona ukuqhakatheka ukuthi bomama kabangene. Labo kabasukumephela bangene. Ngoba singabe lokho sikhuza sina singaphandle kuyahlupa kona lokho.
Ulandisa ngokuthi kungani wakhetha ukuncintisa ngaphansi kwe-MDC Alliance unkosazana Mpambi.
Kodwa ke ngizathi ngithi nje ngingene kuko ngithe nginanzelela lindaba ngakhangelisisa ukuthi ngingangena ngayiphi indlela. Ngabona ukuthi mina mangithe ngakhangela nje i-ideology
singa choka na mutha. I ideology la mama manifesto la besikangira ne lamu. Mina angwa mimbona ukuthi ideology ekhona engathembisa ukuthi isituation yabo mama ingachinja phambilini. I ideology leyo ngithole kuAlive. Yikho ngigijimele Alive.
Abahlolisisa lokucubungula ngezombusazwe bathi liqhubeka lincipha inani labesifazane abangena kwezombusazwe kizo zonke izigaba la kumabandla wonke ezombusazwe elizweni lanxa beyibo abayingxenye elenani eliphezulu kakhulu ukwedlula abesilisa njalo beyibo abaphathwa ngokuphindwe kanengi kunkinga uZulu elizweni abhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Yebo 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu la ngolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izizalwane zeZimbabwe ezichayela amaroli athwala impahla ezishiyeneyo phakathi kwedolobho leJohannesburg leDurban kwele South Africa sesikhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi angenele kulandela udlakela oluqale izizalwane zaseSouth Africa esezivale imigwaqo zisithi kabachiye umsebenzi ngoba bengekela belakho ukubachisela phakathi kwamaroli abo. Kubika uBenedictine Hlapho.
Wayamisa lawa matruck lapha eMoy River wabuza amapepa. Wabuza ukuthi ubuya kuphi ma wakuthola ukuthi ungowangaphandle washise itruck yakhona. Le ndaba vele ayimanga kahle because it's a form of xenophobia itself.
Lo ngumnumzana Inches Asiti sizolana seZimbabwe ongumunye wabachayeli wamaroli athwala impahla zisuka eJohannesburg zisiya eDurban kanye leziphendukayo. Uthi kusukela ngenyanga ephelileyo babhekane lohlupho olukhulu kakhulu. Ulezalwane zakwele South Africa ezibavimbayo endaweni yeMoy River. Nxa ungatholakala ukuthi babuya phandle kwelizwe bamiswe kuthiwe abasayindawo. Abakule South Africa laba kuhlangene abachayeli bamaroli ndawonye lezakhamiza kulendawo. Bethesa abachayeli bakwamanye amazwe omlando okubathathela umsebenzi. Bathi njalo abakwamanye amazwe laba bavuma ukuholiswa imali encane. Ngosekusenza bona abafuna enenge bangaqatshwa. Omunye umchayeli wakule South Africa ungathandanga ukuvezwa igama. Uxwayisa abachayeli bakwamanye amazwe laba ukuthi bachiyane lalo umsebenzi nxa besathanda impilo zabo.
Lelo liqiniso. Into ezakalayo kathesi akuladlakela okwakathesi kodwa amaroli wonke amile asebefuna ukwenza manje ukuthi bangene iroli ngeroli ukuze njengomtshayeli uziveze. Nxa ungumuntu wokuza lami angikwazi ukuthi bazakwenzani ngoba okwamanje akusadlali.
Kusenjalo umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi bakhathazeke kakhulu ngalesihlakalo.
Bafisa ukuthi ngabe yibo ama South Africans aba driver la ama truck mba abaqhatshwe khona. Thina ke sizamsikwenze njenge African Diaspora Forum sisebenzisana futhi leZimbabwe Community in South Africa yokuthi sike sixoxisane lo hulumende laba ama union aba ama trucks ukuthi kubone ukuthi udaba lolu lungasombululwa njani.
Emaviki nambalwa edluleyo kulamaroli amabili achayelwa izalwane zakwamanye amazwe achiswe abebetshengisela laba bevale umgwaqo eMoy River besithi abafuna ukubona umuntu okwelinye ilizwe odlula lapho echayela iroli. Noba nje imizamo yokuthi uhulumende aphawule ngalolu daba ibingakaphumeleli amapholisa aqaphe isimo kanti axotshana labatshengiselayo laba njengoba sebefake amatshe emgwaqweni kanti ke bengakumisa udlule balandela bedubula. Melestudio 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Ndlapho.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla ulaye amapholisa ukuthi abophe umgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Abednego Bebe ngemva kokwehluleka ukuza enkantolo ukuyathonisiswa ngecala lodlakela alethiswayo. Ubebe ongumeli wenkayi South edalele parlamente ubotshwe kunyanga ezedluleyo esetheswa icala lokutshaya amalunga e-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Bebe uthi wehluleke ukuya emthethwandaba namuhla ngoba ufelwe yimota esendleleni.
Ibe ngiku constituency iziki yonke le njengoba sazi ukuthi izikhathi zomkhankaso ngitheke sengivela ngale imota yasisuka imifela isuke yaphuma iviri yasiphuma iganga. So ngikhuluma nje hayi khathe sesiyilungisile sisilungiselela ukuthi simelele breakdown ukuthi babuye ke bayithwale sesiya la kobulawayo. But ungasenani ke ngokusemthethweni ngizaya ke ecourt ke ngiye banika kumbe ngiye faka lobo bufakazi ukuthi hatshi ke bengukonstituency ngisenza umsebenzi kwasensithi ke ngisiza ke kwasokusiba ke liphutha lokuthi ke imota ibisisuka sisenza. Ngoba imota phela into engakhulumiyo ayikutshela ukuthi kathesi iza kwenzani isikhathi eside. Qiniso lokuthi ke ama-lawyers ami ngiwazisile ukuthi kulento enjalo ngithemba ke ukuthi kuhambile kwafika emthethwandaba lokho. Kodwa ke okuncane ngikwaziyo ke ukuthi ke nxa isizathu sakho esenze ukuthi wehluleke kuyaandaba siyisizathu esibambekayo akuze kwaba lo hlupho oluya ngaphi.
Uthi obukuconstituency yakho ukhankasela ukhetho uhamba njani wona umkhankaso wakho?
Umkhankaso uhamba kuhle kakhulu sibili ke engingakutsho ukuthi ke sesilohlelo oluhle esilulandelayo ukuthi hathi bo thina ke esikukhankaselayo esikumeleyo njengebandla sithi thina ke amandla kawasuke eHarare izinto kazisuke ukwenziwa eHarare. Sifuna ukuthi abantu bavote ngokutshengisela ukuthi hayi thina ke sivotela ukuthi ke amandla ukuthi sizithuthukise amandla ukuthi sisebenzise lokho kwenjiwayo amandla ukuthi sisebenzise le mali ephuma kwetindawo kawabuye ezabelweni izimali zonke zifikele ezabelweni zingabi izimali ezichazi ya eHarare zonke bese zisuka eHarare. Ungakhohlwa ke ntunga ukuthi ke uhlupho luba khona isikhathi esiningi umuntu ungazimnikeze amakhiye aleyo ndawo yokugcinela imali uyabe sebona engani imali yana ngeyakhe kuba nzima ke ukuthi ke umuntu lwana bese limenza asebenzise imali kaZulu ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Abednego Bebe ngomgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxela esenkayi. Live Talk kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama namuhla sikhangela okwenziwa ngabesifazana abazancintisa kukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELePakistan lithe umkhokheli wamalwecacha esiTaliban alwisa lelo lizwe leAfghanistan uMullah Fazlullah ubulewe ekuhlaselweni kweqembu lakhe ngomtshina wedrone libutho leAfghanistan lincediswa yiMelika. Langa kula mabandla amanengi azancintisa kukhetho lalonyaka inengi lifake amehlo kubandla leZANU-PF lakumanyano weMDC Alliance wona okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UChamisa okhokhela njalo elinye lamacele eMDCT. Kuyini kahle kahle amabandla la aza kwenzela uZulu alubana ethe anqoba. Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule. USibanda usungula lingxoxo.
IMDC thi ekhokhelwa nguPresident uNelson Chamisa ithembisa uZulu ukuthi ngemva kokhethelo sizabona ukuthi into ezifana lezibhedlela, imigwaqo, izikolo, ama-university namabhizimusi azaqala ukuthola ukukhula. Umuntu wonke osebenzayo indlela abasebenza ngayo, imiholo lemisebenzi zikhangelela ukuthi izaba into eziqakathekileyo esizazenza ngensuku ezincane kakhulu. Siyananzelela ukuthi uhulumende okhona usele minyaka eminingi kakhulu efika 38 izinto lokhu zihlupha, zisala lokhu zibuyela emuva. Okuhluphayo kahle kahle kuvele sisazi ukuthi kuyindlela abantu abacabanga ngayo labahlela ngayo izinto zabo. Uhulumende kaPresident Nelson Chamisa ulakho ukuthi akhe ngoba umqondo wabantu abasebenza laye wabantu abakhululekileyo njalo abasebenza ngesimanje manje esikuthi yi-smart working le-smart planning, okuyinto ehlule uhulumende ngoba enabantu abangakwaziyo ukusebenza ngalindlela entsha esetshenziswa ngamazwe amaningi aphumelelayo njalo aqhubeka esiya phambili afana labo-America, o-Britain, o-China njalo njalo. Yikho ngibona ukuthi uZulu weZimbabwe dinwe ngayo, ngakho ukuhlupheka lokho kumele akhethe ingqubekela phambili.
Baba Gawule, kuyini okutsha elehluleke ukukwenzela uZulu eminyakeni yonke le edluleyo elizamenzela khona kathesi?
Ubaba uMnangagwa usetshengisile yena ukuthi yena kuyini afuna ukwenzela abantu. Ngokunjalo okokuqala uvulile amasango wathi Zimbabwe is open for business. Okokuqala lokhu iZimbabwe idinga khonokho ukuthi abantu bebuye bezoinvesta balethe imali eZimbabwe la. Yokokuqala lokhu kudaleke le misebenzi ngaleyo ndlela. Bese kusithi ke kulezinto ama-projects athize amakhulu, ama-deals amanye ayenziwe lamanye amazwe, upresident kazange ahlale phansi okwensuku zenezi engenile e-ofisini okwensuku ezilutshwana lezo. Ubegijima nje elokhu edinga abantu abangasincedisa lapha kuleli lizwele laeleZimbabwe. Ngokunjalo ukuvuselela umnotho yinto yakuqala ukuthi umnotho welizwe uvuselelwe, ngokunjalo kudaleka imisebenzi, abantu bathole imisebenzi, okunye bekube sekulandela. Okunye njalo okuqakathekileyo ukuthi imali le ehluphileyo imali ibe khona elizweni. Ngokunjalo into esamelele kuphela ngento yonke esiyenziwe ngubaba uMnangagwa, ingathi akulambe ibi lokukampena kodwa vele kulula kakhulu ngoba uMnangagwa uzikampenele yena wazenzela umsebenzi wakuthi yena ufuna kwenze. uMnangagwa uyenza ama corrections, nguye umuntu ongasiswa ongasikhuphula asizwe elizweni lokuphila, elizweni lokuluju lenyoni.
Dokotela Sibanda, uyamuzwa ubaba uGawule?
Ngiyamuzwa mpela. Ngibe ngimkhumbuze ubaba uGawule ukuthi abantu beZimbabwe baziwa bengabanye babantu abafundileyo kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngakuthi sicabanga ukuthi mhlawumbe bangaxileka ngokuthi kuthiwe upresident uMnangagwa usengumuntu ongene kuhulumende namhlanje kumbe kuthange ngumuntu omutsha. Kangazi ukuthi kuyabe kukhangelela ukuthi umuntu weZimbabwe useyisithuthu esingakanani sengehlo okwazi ukuthi upresident uMnangagwa ube kuhulumende weZimbabwe kusukela ngo-1980. Njalo upresident uMnangagwa ube ngumuntu oqakatheke kakhulu kuhulumende waze wafika esibangeni sokuba ngumsekeli kamongameli. Izwe libhidlika kusenzakala izinto ezimbi ezifanana labo Mrambathina, kusenzakala oGugura Hundi enguminista omelele zenezo zokulwisana labantu kwakuthiwa i-state security. Sazi njalo ukuthi ngesikhathi kubulawa abantu kusenza i-political violence, upresident uMnangagwa nguye obe ngumkhokheli omkhulu kulezo ndaba. Siyazi ukuthi abantu bashabalele kakhulu ngo 2008 wacho yena uPresident Mnangagwa ukuthi hayibo abantu bonke abezana uPF uMongameli we MDC uthe sewinile sephumelele uPresident Mugabe mina yime ngathi hayi kasifake nibutho lapha kuluyiwe bafake esikhundleni uthokola babengamasotsha kama bafake esikhundleni ngolwazi ngobupresident izani cabanga ukuthi lizwe lakhiwa ngumuntu oyedothwa nguPresident ilizwe lakhiwa yizizalwane zelizwe zonke zibambene zisebenza ndawonye lokho ikokuzenziwa uPresident Nelson Chamisa.
Baba Gawule ukhuluma ngokhetho olukhululekileyo kodwa iZEC yenza njengomayelane iyeqa iyale lale ngendaba yevoters roll kayizwakali kayiqhubi kuhle umsebenzi ayisikho yini okuzadlelezelwa khona ukhetho khonapho.
Engithanda ukuthi ngikutsho yikuthi iZANU PF ingelinye lamabandla azancintisa iZEC yi-commission eyiyo erana sikunanzelela ukuthi yi-commission lanxa i-appointwa ngupresident kodwa izimele yodwa laphana erana eyiyo ekhangela ngezokhetho ephethe uhlelo lwezokhetho ngokunjalo abakwenzayo konke akungeke futhi thina kuzafeva ibandla leli kuzafeva ibandla lela.
Umnumzana Belief Gawule ngoebandla leZANU PF obexoxa endawonye lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano weMDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda. Sizwe imbono eveza impiko eveza imbono kahulumende weMelika.
Lo umbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Umongameli weUganda umnumzana Yoweri Museveni useqinisile ezomvikela elizweni lakhe ukwenqabela ukubulawa mahlayana kweziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela amapholisa. Ekhuluma edale lePhalamende yalelo lizwe, umnumzana Museveni usole amapholisa esithi iningi lisebenza ndawonye lezephulamthetho. Ngalokho uthi kuzafakwa imitshina elohlonzi egoqela eyokuthatha izithombe zabedlulayo eyama CCTV cameras lokunye. Uthi abantu abaseyi kuvunyelwa ukugqoka izikipa ezilengwane yokuvala amakhanda, ama hoodies. Bonke abalemibhobho kuzafanele bayibhalise. Sikhuluma nje kulesiphathamandla samapholisa esibotshiweyo kulelo lizwe esicatshangelwa ukuthi yiso esabulala umsekeli waso. Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Siyabonga Standekile. Kuba kumapanyana kubuhe ekhaya ingoma emnandi isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje ingoma esiphiwa ngusini ningwenya ehamba leqembu lakhe letanga pasi ukuziqhiba ebezihamba phambili. Abesifazana bamabandla ezombusazwe abancintisayo kukhetho bacela abanye babo ukuthi babavotele. Umthetho ndaba kamanje uthi akabotshwe umkhokheli. Umqinisihlalo MDCT umnumzana Bednego Bebe olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.